yena ongumnikazi kakhulu wekampani uColliery sambona nje la wafika nje zama ukubancedisa wabasusa ezindlini zona lezo wayabahlalisa endlini yezethekele kuthiwa i-guest house ewanje. Thanda ukucabanga ukuthi kumele kube nokugijimagijima ngoba lokulithembisa ukuthi lingabe libuya ngabe libuya okukhulu lokuneka ukudlula indlela elibuyela ngalo izulu. Ababonana ngezumumo wezulu bebeshilo phela ukuthi liza kubuya liliningi, so amayeza lokhu ehlezi ezisikhangela ukuthi lingabuya izulu lezi.
Kodwa-ke labona okunye nje okuvaliweyo ngenxa
yezulu. Yes. Enkomponi elwendulu kopamuzi laphana kulesitolo ede sigcwele amanzi phakathi, yena isitolo esikhulu esijwayeleke umuntu onke wange uTM uvalile izulu lingene kakhulu phakathi bebevalelizolo.
Kahle kuyini okwenzakeleyo?
Izulu limile line kakhulu kwesikhathi esingaba ngamahola amathathu, kwamangalisa abantu langena ezindlini lawona impahla zabantu ezindlini phakathi. Liyone kakhulu i-number one ezindlini zeColliery, laphinde lawona eMpumalanga lasesendrela ewangebhele kule amanye amarodi lawo nje asuka aqhuphunwa nje lizulu. Kusukela mangalisa abantu abaningi kakhulu.
Akudilizanga izindlu emakhaya kumbe kwabulala isifuyo?
Emakhaya akuzange kube lolazo kakhulu, but libe linengi ukuthi lingenele nje ngaphandle kwalabantu abayabeyakhe izugwana zenkukhu eziyabe ziphansi njengoba suke bahlangana nolutubolinjinganolo. Ngikhangelele evini yasendawo yasesent Mary Sapana eBhangali belikhe lakhanya sibili ukuthi beseligcwele yonke indawo, ukuthi lingabe liqhubekele kwelinye ihola elesibili bekuyabasuka kube ngokunyenye indaba. Ikakhulu xa sikhanye ukuthi abantu abahlezi ngaphansi kwedamu olukhosi, so ngenye indawo futhi ade siyikhangele sisabela ukuthi maybe kuhulumende nabanye bonke nje abasesigabeni lapha sewazi kumele bakukhangelisise ukuthi kungenziwani nabantu abana ngoba sizisibele ukuthi kwenzakala umonakalo ona seqhasuka ubonakala sigijimagijima. Ikakhulu nxa abaholi beyabenikwa ukuthi supposed to be something ngabe kunje.
Kungabe kukhona yini elikwenzayo ukuncedisa abantu?
Thina njengenhlangano abasakhulayo nabantu bewage ithiwa yi-Year Journey Development Trust, sisasikele ukuthi sihlangane, singahlangana zese sibone ukuthi singeza njani ukuthi singancedisa nabo abawelela udubo nathi nje njengesigaba ukuthi singeza njani, ngoba asoze sibele ukuthi sikhangele ukuthi bebe amakampani abekhona for instance ukuthi sithi iColliery sukuludubo lwayo lodwa, hhayi ngoba phela abantu babasobaColliery ngabantu bethu, izihlobo zethu, abantu bezimbabwe, sokube nathi sonke sisebenze sonke ukuthi ngaba-trade lawo ade kuthiwa kahadisi bazi singancedisana nje ukuthi sasebenzisa abatrade abazi ahambe indlela yabele hambe ngayo kudala kuzothi akasuke aphinde angene ezindlini njalo.
Imali yokuqhuba lezi nhlelo liyithatha ngaphi njengenhlanganiso?
Thina imali asilayo kakakhethi, kodwa imali isuka ekusonkeni. Abantu bayazinikela ngenhliziyo zabo, bayasonka vele kusukela siqala lolu hlelo, ngoba sazibona ukuthi thina njengewake singathi sisalele, so sabona ukuthi singabelela ubuntu waze asilade ngemali, hhayi kodwa silakho ukuthi siyabukele nxa kulezi nhlanganiso ezifuna ukusebenza nathi eziyabe zinemali ukuthi zingasibethisa ukuthi siqhubekele phambili sisiza imisebenzi yokuthuthukisa isigaba sethu sewake district. Kakhethi it's just voluntary contribution for abantu abazinikeleyo abathanda iwake, abantwana abavele bezele lapha ewake.